So we see card to send up a VOA in the belly.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-20 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka ukuphithizela edolobheni le-Victoria Falls abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa yinkokheli eyokuzikhethela umeya ziyayizonda.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besigawuntu umeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyi-foreign.
Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha, umnumzana David Coulthard, lokungathengelwa imota yomsebenzi yikhansili, yena esithi imali ebimele ithenge imota kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu.
U-David Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo ngumminister, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wathiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla leli ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela.
Because athatha lesayiruma safika sachaywa saba kakhulu sibili okuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula, abe sengitshela umuntu wanjalo ukuthi hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vele kathi sibeke ibuhlungu kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuphithizela ikhanselini yedolobho le-Victoria Falls izolo lapho izakhamizi labanye abasekela ibandla le-CCC betshengisele ngesizathu sokungasuthiseki ngokubekwa kukasodolobho abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla, ikanti izizalwane zona zesithi zifuna oyinzalo yalapha. I-CCC yathola izihlalo ezilichumi lanye, 11 phakathi kwezilichumi lane, 14. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Victoria Falls.
Ngena lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga le-Victoria Falls Combined Residents Association VIFACORA umnumzana Trimondolo omgamengele ukuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko wokuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baxoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba, uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besigawuntu umeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyi-foreign. Babuyile ngoba kakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu. Ifeta ukuthi engabe ngu-foreign uzaxosha abantwana abalocal ezemeya ikansil, asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ufuna meya unoziva vanhu, chizwarwa chayo muno unokhethwa navanhu kuti ati mangwana kana tavone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVIFACORA umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuza ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyi esiyizwileyo elithi nalifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la.
Loba kunjalo umoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siya loyisa kakhulu ukuthi iparty ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate for a compromise.
Umnumzana yebethi Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha
vele lo president yasho ukuthi bona ilizwe lakhiwa ngabanikazi kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani lizala kanjani ilizwe langkhona selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngekhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa uyayenza.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe impost khona so labo yikho behlele bezilungiselela so ngizahlala phansi le management also consulting ministry of local government ukuthi sinike directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana nabebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Ngolunye udaba olufanayo izakhamizi zakobulawayo sezemukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard yena othi kafuni kuthengelwa imota yomsebenzi ikhansili esithi imali ekhona kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu ezifana lokuthenga izimota ezithwala izigulane ama-ambulance kanye lezithwala izibi. UCoulthard olilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC utshele umhlangano awenze le nhlanganiso ezizimeleyo izolo ukuthi uzaqhubeka esebenzisa imota yakhe avele elayo. Uthi idolobho lakobulawayo lidinga ama-ambulensi angamachumi amathathu 30 kodwa kwamanje lilamahlanu nje kuphela. Izimota ezithwala izibi ziyisithupha nje kuphela kanti ezicitsha umlilo zona zine nje kuphela. Ngokunjalo umnumzana Coulthard uthi ngeke avume ukuthi umunicipala adlalise imali emthengela imota khona kule ndingeko zikaZulu eziphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile, usengumuntu omdala, uselezinto zakhe, ngakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya. Ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi, umuntu olezinto zakhe ongasoze alande ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe. Ngakho umbono wakhe ngumbono wemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama priorities akhe kumbe lokho okuqathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzela ukuthi idolobho lakobulawayo lithuthuke. Abantu bakobulawayo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lo. UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo enguminister, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu. Ngakho ke yikho abantu belethemba elingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo. Kukhangelelweke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lilenjongo yokuthuthuka lesiya phambili, njengoba bamuzwa abantu bekhulume sithi ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki zabakhona ezenza ukuthi kanti kungani zingaphutshi. Ngakho ke amazwi lawa abantu bayemukela kakhulu.
Yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uCoulthard lo masipala wakhe?
Ziningi ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo. Okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo, enzikini yedolobho lakobulawayo, okubangelwa ukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lanamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu ingaphutshi. So udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisale idolobho lonke, ludubo lwakuqala lolo. Olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo. Ngakho ke abantu bakhayela ukuthi mhlawumbe ikhansili le entsha engenileyo izazama ukuthi ilungisise udolo kuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe ukuvula amanzi singathi water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela icouncil singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa ngohulumende ngoba leyo i-decision beyipolicy evela ku-local authority. Udubo lwesithathu ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo mbe singathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwamele bayibhadale sokulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi kayicedakali ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi adinga swele. So esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhanyana ukuthi balulungisise udolo njalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka kobulawayo kube sokusiba ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcineke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda imizekelo esiyakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokishi lawo konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loNtunkamile Nkomo weStudio 7. Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela esigabeni senkabazwe. Amalunga ezanu PF la athi amapholisa amanyana labe-CCC ukubahlukuluza. Ngesizwe ukansila Willard Moyo oyibandla lezanu PF ekhuluma ngalolu daba.
Yebo baba Gande, ayi ngiyabonga labalaleli udlame lukhona sibuleso lubhagile la udlame lo luqalise kusanda kudlula ivoti umbusiswa Ntini ulamanzi izakhamizi besika khona amanzi emzini wakhe kwathi sokudlula ivoti sebeluzile abantu be-CCC iwadi leyi ewadi 29 wahle wathi yena akasafuni bantu bezanu PF ababuya bezo ukha amanzi emzini wakhe wabaxotsha wabavala kabasakhi manzi kibo sathi yebo sikubonile. Kwasuka lapho ke kwaya endabeni yokuthi umlingwa Sibanda onguchairman we-CCC kona apho eDonsa wasuka wathatha amadoda awe-CS uthiwa ngumaqhuzu lo maphepha Sibanda umaphepha uGwindi amadoda lawa babengamapholisi esigaba kodwa ke baxoshwe esipholiseni dale emuva le ngenxa yizenzo zabo abazenzayo wahamba wabathatha bathatha imota kasobhuku owakosithemba phezulu le usobhuku ole mota bathatha imota yakhe bayathwala labana abantu ukuthi bezehlukumeza amalunga ezanu PF bayahamba bayathumba u-Aiton Sibanda bamgagqela emzini wakhe bamthumba emini bathi ulisele wawuthenge isola ngebhasikile isola etshontshiweyo esikolo isola leyo bayidinga bayiswele emzini wakhe bambopha bamfaka insimbi bahamba laye bafika esikolo bayathatha uLavethi Sibanda laye lilunga lezanu PF amadoda lade esebenzela ku-campaigning team yami silungiselele ukhetho lukamhla ka-23 babathatha bahamba labo babathwala ngemota yona leyo ekasobhuku yena lowo osekelana lebandla le-CCC yahamba labo wabafikisa eRoma mabefika eRoma fika babanika umpholisi othiwa khona ngumshungu washa nxa ngingaphambanisi umshungu washa mbe ngumshunguma onguye okhangelane lesigaba sami ngaye eDonsa wafika kababuza ngalutho wafika wabafaka insimbi wabatshaya kakhulu okunye kubuhlungu wabahlukumeza wabathotsha batshaya indlela ebuhlungu ezandleni zamapholisa betshaya yilo lelo pholisi elilodwa lathi seliqeda ukubatshaya libatshaya libabuza ukuthi lavota njani wothani sibona imini wenu kwi-inki ukuthi livotile babatshaya kuthiwa kabaveze leyo sola kwaba yileyo ndlela eyasebenzayo. So ludlakelo solukhona sibili olumangalisayo esigabeni la olumangalisayo singakwazi ukuthi pho nje bona bayakhala bathi bona izanu PF ilodlakela pho nje bona yibo sebesenza udlakela singaqalisa ke lathi kubisela ke lokubenza lokho abakwenza amalunga ezanu PF baza kuthi
ukhansila Willard Moyo ngwebandla lezanu PF esilobela. Kesizwe amazwi omunye othi wahlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC yena engowebandla elibusayo elezanu PF.
Ye yimi uLavethi Ncube yimi engatshakayo enshayiweyo njaye i-CCC umlingo babuya bazasithatha ngolwesine basisemapholiseni basitshayisa khona ngale ngingenzanga lutho mina besibangisa ukuthi yena basitshele ukuthi siqeda ukuvota vele linyile lina sifuna ukuliswayipha la kanye sembonile sebenziswa iphile sebendimazini bangitshisa lamaphilisi ami okuginya ndele ngazange nginye amaphilisi okugula ngize ngabuya lo umfazi wami uzobuya la ekuseni lokudla zangasile salala sinjalo.
Umnumzana Lavet Ncube lilunga lebandla lezano PF. Siphinde saxoxa njalo lelinye ilunga lebandla lezano PF lalo elithi latshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla le-CCC.
Mina ngubheka uZulu Sibanda engikhulumayo. Sabuya amapolisa evela e-CS ebuye lo mlingwa we-CCC bathe befika eKhalaphana bafika bangibopha bahamba lami labesiye esikolo labesasiya khona ngale. Bathe behambe lathi bafika bathatha omunye wami laba bamthatha emzini wakhe babuya layo sabotshwa sahamba saye eRoma emapholiseni. Kwakungumlingwa lomaqhuzu logwindi lompofu. Abantu bonawo yibabe basithatha laphana bahamba lathi khonale kodwa sifumela icala esingalaziyo. Sife uthi lapha thina sasihamba sikhampena sikhampenela uwiladi lonyebera ukuthi ngoba yithi sasikhethiwe sihambe sikhampena senza yonke imisebenzi. So lapha into esiyade siyiliswe la khona yikho sathathwa ke sayeRoma safika sachaywa chaywa kakhulu sibili okuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula ngabe sengitshela umuntu wanjalo ukuthi hayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vele kathi sloke ibuhlungu kakhulu besithaba besibuthi savota yini. So yinto eyasuka yami yangafethwa inkaba kakhulu yasuka yaba buhlungu kakhulu yase sinyagula ngihamba but kodwa ngiyagula vele ngizibuhlungu enkabeni. So amapolisa ayahlandla bona abantu bakhona unqoza babethwele babele ngqamu amapresbyterian ingqamu zokona babelazi abantu bangikhona bayabuyile amapolisa angikhona and then intema ngitshela umphoyisi wangikhona lo izolo ngimfonela wathi nakakungeni lokho akasebenzi into zenezi zokufonelayo nakalandisikhathi sobuntu ogulayo.
Lo ke bekungumnumzana bhekuZulu Sibanda ilunga lebandla lezano PF. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena ukuchaye indiva lokhu esithi ibandla le-CCC alingeke lahlasela abantu ngoba liguquzela ukuthula.
Achi thina mnumzana Gandhi yithi esikhuza udlakela elizweni asifuni idlame sithona sikhuza udlame silibandla elingasebenzisi udlakela silibandla lokuthula abantu bethu abakaze batshaye umuntu abasoze batshaye umuntu bazala beme eqinisweni ngokuthula ilizwe lize lihlaliseke.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umanyano we-European Union usumise isipho se-$5 million esasiphiwe ugatsha lozokhetho i-ZEC ngoba yaqhuba ukhetho olumanikiniki. Imali le ibiphiwe i-ZEC okweminyaka emithathu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zemzini we-Paternost obulawayo zisele zisemnyameni okwamalanga amathathu ngemva kokuba amasela entshontshe intambo zamagetsi. Kodwa inkampani yamagetsi ithi lolu dubo luzalungisiswa kusasa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi thina siyaphila. Mina into engiyibona le ehandelwe nangakwa emhlanganweni e-United Nations. Umuntu lo angibona ukuthi uzakhuluma vele into ebesisindo. So kakhuluma into ebesisindo uhulumende wethu lo hayi umuntu angasazi nokamakhwapha ugeza sidla indoda engelanhloni ngoba vele wonke akwenzayo amanga ndodlama lwenzakaleli zendakithi akumtshaya isivalo yena ngoba vele sokwamngena uthi ngumbulali uzimisele kabe ngumbulali ngoba nxa yona bengabheka laba be-United Nations ngama last year or LVC yaphromisa abantu wathi uzabhadala izikolo ezatshaze njengomgabe babuyele ku-Commonwealth behluleka wangaphumela egcikeni waqamba amanga uthiuthi amazwe wonke la azamlalela esithina ngumuntu wamanga. Thina into esiyifuna nje umnangagwa sisamfuna embusweni kuphela akaphume ehlala phansi nje afekele nje ilizwe libuse ngabakwanisayo lokho kwakhe yonke tshonto senza naye sesidinge ngaye la uyabona kodwa angikwazi ukuthi wayengahlali phansi adedele abanye so watshontsha kwakwana wadla imali usuthu lemali manje usafuna nokunye lokho ebulalisa abantu besuhleke ezima abantwana besuhleke ezikolo ayikhona mani hhayi sizukuhlula abantwana sithi zivuliwe izikolo kufuneka izikolo fi imali yakhona izayithatha ngathi baxosha abantwana ezikolo amatisha afundisa afola wami basikola amatisha abarayithi barayithi kakhulu urhulumente zikunyehlelekanyabo ngokukhuluma ngosana ngole busana
kustudio 7 kustudio 7 njani basakazi nabalaleli abahle ye lokhu sikhuluma ngazo indaba zokhetho ukuthi umnankako wawina kumbe waluza umnankako kodwa noma waluza bantu bakithi okukhona ukuthi abantu bakithi bayivotele izandla njalo basebe baningi abantu abayithanda izandla so ukuthi sikhale sithi thina ye kwarikho ye kwashabacima kunzima ngoba kathi kuma ukuthi kayivotelwane izandla ama-MP amangaki athathayo so abantu basayifuna izandla futhi kakhulu babesemakhaya bayithanda izandla so abantu abaningi abakomplainayo konapho kustudio 7 uma unganazelwanga abantu abangaphandle kwelizwe abantu futhi abangahambi ukuyavota kodwa babe lokhu bekomplaina bengaphandle khonapa so hayi bantu bakithi vele kusezakwanzima lapha abantu basezahlupheka njalo lina bantu bakithi elifike emakhaya aphane liqhatsha abantu nazelela abantu elibaqhatshayo ngoba abanye abantu elibanika ezimsebenzi kwafane ekhaya ngabantu abavotela izandla abathatha izandla ngoba bona bayajabula bayakwazi ulani lingaphuma liye ngaphandle kwelizwe liyedinga imisebenzi libuye libaqhatshe funa vele umuntu engimazi ukuthi ugijima ngezandla angeke ngiphinde futhi ngimqhathe ukuthi angakheli kumba ngigibhelile emasimini ngoba kuthiwa mina kangikho zebhodi aloku angeke ngibengcono ngizenzele ngoba abantu laba bayajabula laba abasebenza ngaphandle kwelizwe
studio 7 livuka njani badala ithi siyavuka sibili hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu into nje leyapha mina engimangalisa abantu bakithi khathe sizibekhala bathi ngendlala langani langani ngizibuza ukuthi bona balilowa yini izanu ukuhlala bevotela izanu xa sekudlula amavoti bakhaya xa begijima izanu ibarobhi ibanika ukudla yini ibanani bayahlanya buthole sebehlanya singasabantu ukuthi bahlanyelani sekudlula amavoti dala bekhohliwe omnangagwa ngabo khathe sibakhala kula kudla kulani and for sure bayahlupheka abantu bakithi abake baphume kuzanu ngenhliziyo zabo khathi balowa kwini kuzanu ababona inhlupheko esibhekane layo sure abantu bakithi bantu bakindawo izilima kakhulu abekele ukukhala bethi bayalamba kuthini thini emadebeni bavotela izanu wonke emadebeni esouth le bavotela izanu ngobuningi babo kakhulu so bakhalelani manje kathesi asike siyelane into zokuhlala sikhala singalezi izanu phumani kuzanu phumani kuzanu liphume liphume kuyalala liphume kuzanu andinawona kathesi abantu bakobulawayo akulazani even one phakathi kobulawayo ngoba baphumi bakhiphile izanu phakathi kwabo so lani makhakhiphanini izanu liphume kuzanu kathi lalo hambani balokhu ehlala ligijimela izanu kuphela ligijimela izanu kuphela likhala ngangendlala awu kathi lizilima yini alifundanga yini phumanini kuzanu bantu bakithi ibona ukuthi impilo iyangaphi umnanga kuzanceda ngani asoze afale incede emadebeni loba ngazo lifise lenzeni lenze nakudla lizahlala lokho lifake izithombe zakhe emzini yena ezivalweni ngabi langabhi lihlupheka nje kuphela lizadla iphisha kamnangagwa lizancedwa yiyo bantu bakithi liyehluleka kakhulu
langiyamangala ujaji nalezanu yakhona lo president wakhona lo bavotelwe ngubani abavotelwe ngabantu abahlala kuliphi ilizwe ngoba ezimbabwe ungahamba besihamba sipoti indawo zonke lezimakhaya sihamba ngamasonto singena indawo zonke emihlanganweni akula mtakade efuna vele ukuthi umnankagwa abuyele abuze abangupresida abantu bese bekhathile ngaye vele ungene ku-social media akula muntu izinto oyi-1 75% wabantu kusiya ku-80% abantu befuna ukuthi kujibe lotshintsho elizweni so kuyamangaza ukuthi namhlanje ubuye njani waba ngupresidenti upresidenti ofake i-fezi kuyamangaza lokho lazino ezinjalo thi zikhonkotha loke ziba ngumsindo okugawulela abowitness dube akula nto bazayithola lapho akula nto bazayithola vini ngiyabonga msakazi umasengo okukhuluma lapho kobulawayo ephumule emadokini
sanibonani sanibonani kustudio 7 mbulisi abalaleli bonke elawasakazi ngithi linjani siyezwa abantu bezanu PF bonke nganithiwa bona ma kuthiwa yanini kuright bonke bakuleft basapota mpela into zabo kodwa siboni besenza kusuba lo tshintsho la enganithiwa bona ibo baqala ukuhola ube kuya ngathi thina abantu kuground ube sithi bengaholi bengazange beyenze lutho kungalunganga imigwaqo bengazange balungisa amathawuni aba right
studio 7 studio 7 sawubona sawubona studio 7 sanibonani njani hayi siyaphila engithanda ukukhuluma kanje ngohlupho lethu lwezimbabwe osomthetho i-ZANU PF njengoba sihluphekiswa i-ZANU PF kanje eyalula embusweni laloba idliwe sithi ukhetho aluphindwa kube lokhetho olutsha njengoba esimenemene abasenzileyo sibonakile lesi simenemene simenemene abasenzileyo bezanu PF sibonakele besicela ukuthi ukhetho luphinde badala ukhetho luphinde kathi lathi nje sisemathebheleleni saziwe njengabantu lesibonakale njengabantu
siyabonga hlobo zulu
I platform is
Amazu enu lina balaleli wetu elisitumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, umongameli Joe Biden uthi ele Melika likhuthaza umbuso wentando kazulu emazweni wonke ukuqedwa kwempi kwele Ukraine kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwele Melika lele China. UBiden wethulela umbiko emhlanganweni we-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni izolo esigabeni se-New York. Intatheli zindaba iStudio 7 uTabo Kancube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kazulu emazweni atshiyeneyo omhlaba agoqela ezwekazi le-Afrika le-Asia lamanye.
We convene a summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western Central Africa.
Uqhubekele phambili esithi iMelika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo vama le Ukraine ekuhlaselweni kwayo iRussia osekubangele impi eliseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace.
UBiden uphinde wapatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Nomzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye. Ingcwethi yezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo enxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Abakhokeli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezitshiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kazulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington. NginguTabo Kancube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuka ukuphithizela edolobheni leVictoria Falls, abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli yokuzikhethela umeya ziyayizonda. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha mnumzana David Coulthard wokungathengelwa imota yomsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo uChris Gande.